sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2023 nguFrancis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, eleZimbabwe namhlanje linanze ikhefu le-Unity Day. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenzele ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Abekansile yakobulawayo bamanyene labenkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye-Tendi 3 Investment bahle bathatha leli thuba lekhefu ele-Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo werumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EleZimbabwe namhlanje linanze ikhefu ele-Unity Day. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Kodwa abanye bathi isivumelwano ese-Unity Accord esadala ukubana kusungulwe leli khefu asisatsho lutho ebantwini abaningi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usuku lwe-Unity Day lwasungulwa ngomnyaka ka-1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu uMnumzana Joshua Nkomo elobelane isivumelwano lowayeyinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF uMnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland laseMidlands libutho likaMgabe ele-50 Brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF saphu leZANU-PF. Unkomo wangena kuhulumende kaMgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla, uMongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa uMgabe loNkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland, Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous, and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano se-Unity Accord asisela mkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lwe-Unity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Lamhlanje lilanga le-Unity Day umhlaka 22 December, kodwa ke i-Unity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esiNdebeleni, ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kungela development eyenzakala eMathebeleland. I-Unity Day ibizasebenza nga konke okwavunyelwanayo ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hathi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho ke hayize leze kwamanje i-Unity Day.
Kodwa ukhansila webandla leZANU-PF kobulawayo uNkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla leZANU-PF umbono wami ngeUnity Day ukuthi abantu kumele bebambane, senzeni into wani, simanyene sihlangene, despite umhlobo ukuthi umuntu ngumhlobo bani, kumele senzeni into wani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe ngenqubekela phambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga leUnity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemiglands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 Disemba ayisilo langa lokujabula, ilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu ikugongodwa kwamabutho kazaphu iZipra, ikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, ikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akuna lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sweven Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe umnangagwa labanye kuZANU-PF behlule kanje ukwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasapoti ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, iyayinjongo yangkhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Abe kanseli yakobulawayo bemanyenela benkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 investment bahle bathatha ithuba lekhefu eleUnity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye kobulawayo bananze usuku lweUnity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 investment ezibiza inkulungwane ezingamachumi phose amabili lanhlanu amadola aweMelika, esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI umnumzana Lizwe Mabuza uthe uzakuya kupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi nelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke. I-donation esiyenza lapha kobulawayo i-$23,000, kanti isipho ngesipho kulempuphu, kule 2 kg ithukela, kule 2 kg irayisi, kule 2 kg iflower, kule 2 kg itswayi, kube sokusiba lamachansi, kube le 1 kg yebhinzi, kube le sinkwa njalo.
Umsekeli kameya kudolobho lakobulawayo ukhansela Edwin Ndlovu ubone isipho esivele kwinkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Sakukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokhu ezizakuthola, futhi njengoba sisiya kwifestive season, sisiya kwikhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labazakuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngiyelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismayile efesini yakhe. Kuqakatheke kuyisibusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu-ke abe-TTI abayibo abasiqoqele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapho. abaningi titi ayiziyazi ngokuthi sabe sikrentshe dolobhela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simon Mbiba ohlala eBarberfield ku-204 ubanga ukukhunjulwa.
Masikhumbule sizini noma sizaba lekhisimusi lathi labazulu bazatoxa kwamatshansa lakho, hhayi sizafaka ezitshile kuze kuze kuphula isisu.
Unkosikazi Elise Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqakathekile emakhaya.
Namhla ngithola ama-basics afunakala ekhaya, into eziphilisa abantu ekhaya. Lokhu kakhulu.
I-council yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Namhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi, entumbane, emakhandeni luveve, emagwegwe, ephumula, empophoma, echabalala, enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibutho ele Israel liqinise ukuhlasela kwalo eGaza namhlanje ngesikhathi inkulumo zokumiswa kwempi phakathi kwele Israel leHamas ziqhubekela phambili, njalo abaseGaza sebebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kokudla, amanzi lemithi yokwelapha labo abalimeleyo. Abahlala eGaza babike ukubana kube lokuqiniswa kokuphoswa kwamabhomba enyakatho yeGaza. Ibutho le-Israel litshele abahlala e-Al-Biru ezinye indawo eziseduza laleli dolobho ukubana babalekele ezansi, okutshengisela ukubana lilakho ukuthumela amabutho azahlasela kuleli dolobho. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiyamazi luthi abantu basePalestina abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulewe kulimpi eyaqala kulandela ukuhlasela kweHamas kwele Israel okwabulalisa abantu abafika inkulungwane lamakhulu amabili, njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamashumi amane. Kubikwa kulabo esiPalestina abafika phose amakhulu amane 390 ababulewe kumalanga amabili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uDaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, kudazi ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi khonkhona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje, kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uthezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akuna gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye namanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngishilo, ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi lithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibothiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangikona iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, wabivino ubulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane sihlezi bathi abantu ngabaka uNkulunkulu bonke abantu balelungelo lokuphila ngakula mhlobo yi-1 lelungelo lokuphila siyakwazi ukuthi emandebeleni khona abantu baqedwa ngegugurawonde ngomuntu welenjongo yokuqeda umhlobo othize so khonoko sithi akungenzakali kuloba ngubani olohlo umbala thize okhuluma ulimi thize singabantu bakamlimu sonke kufuze sithandane.
Umnumzana Mbusofuzwayo ngulela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-ibheju likaZulu limuze ixoxa lapho lo Thabuka Ncube owe-Studio 7 ecingweni. Abalimi elizweni jikelele bakhuthazwa ukubana bahlanyele masinya emasimini asephendulwe lasemagodini wohlelo lokulima olukagajompo. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalile ukuna, njalo abalimi bekhuthazwa njalo ukuhlanyela izilimo ezilakho ukuvuthwa masinya ezinjengamabele ngoba izulu langkhona lingathenjwa ukubana lizakuna okwesikhathi eside. Uthabuka Ncube we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa ngalolu daba lomqondisi wohlangothi olwe-Agritechs eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyongoni.
Kuvamile balimi ukuthi ngeminyaka le ebizwa kuthiwe yi-El Nino, okuyabe kukhangelelwe ukuthi izulu liyabe lisiba lilutshwana kumbe libe yilokho esikujwayeleyo, ukuthi ukuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi esikuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi nanzelela isimo sensimu yakho. Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithe lana kungaphangi ukugeleza amanzi adabula insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona, ulakho ukuthola izixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho.
Lo ke ngumqondisi wehlangothi olwekulima olwe-Agritechs esabelweni seMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Wabasanda kusichumasi ngumsakazo owe Studio 7 eye Voice of America esakaza ise Washington DC. Sela ikhisimusi enhle okwamanje ke othi sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bebinyelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ngithanda ukubingelela abasakazi nabalaleli baka Studio 7, ngithi nibahle lonke. Igama lami nguDumezwe Nkiwane, ngidabuka esigabeni saseLowagwelo Chief Bunina. Ngibingelela izihlobo nabangani, ngibuye futhi ngibingelele izinduna nakusabhuku namakhansila nezakhamizi zakithi eLowagwelo Mission. Ngibafisela ikhisimusi enhle nomnyaka omuhle. Ngibingelele abafundisi bakithi nama-teachers ezikolo zeLowagwelo, eMkopa, eBungu Secondary. Ngiyalibingelela lonke, ngithi umnyaka omusha nonke. Bese ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7, ngithi umsebenzi omuhle eliwenzayo uNkulunkulu aliphathise. Sengibingelela njalo imuli yami yonke. Sengifisela nesizwe sonke saseZimbabwe. Ngihlala kahle.
Msakazi wami ngibingelele okhulumayo ngoDube uCosmas endaweni yaseAlexander, abangaziyo bangazi ngokuthi uDubsi kumbe umfundisi. Ngibingelela izihlobo zami, umama, ubaba, udadewethu endaweni yaseCholotsho komsigana ekhaya. Ngibuye ngibingelela abangani lezihlobo kizo zonke izindawo lapho elikhona. Ngisithi Merry Christmas and a Happy New Year. Okwalo nyaka kasivumenini, kasithi nisokwenzakele. Inkosi libusise lonke kuzindawo zonke zelizwe.
Sanibonani, sanibonani nonke ngezindawo ngezindawo. Ngithanda ukubingelela imuli yakwethu endaweni yaseNdlovu eVictoria Falls eBH9. Imuli ekhona yakumadakwa yonke, imuli yaseBH11 yakompala yonke leBH29. Lo mama ongizalayo osemganyini kobulawayo uMandlovu. Ngithi sanibonani, Happy Christmas lonke. Nibe namaholiday amahle. Ngiyanithanda nonke ngezindawo ngezindawo. Unkulunkulu anigcine nonke, nibe kahle. Amen.
Sibonani, sanibonani Studio 7. Mina igama nguMandla Nkosi Nkomo, bangibiza ngokuthi nguMagubane. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami engimthanda kakhulu, uMadelina Nyathi, otholakala e-Irisville Village 8 ngaseSigodini. Ngibingelele yonke imuli yakoNkomo, imuli yakoSiphepha, imuli yakoSidanya, imuli yakoManzini. Ngithi happy, happy, happy Christmas. Ngibe sengisithi la kuStudio 7 long abaka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngithi Happy Christmas lonke. Ngiyabonga, sibe le holiday liphephile.
Yeyo unkosi khona lona uthwala indoda lokhulumayo. Sanda ukubingelela kakhulu kumndeni wami wonke, umndeni wami wonke. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyawuthanda wonke umndeni wami. Ya uthwala indoda lokhulumayo la Studio 7, ngithi happy, happy Christmas. Happy New Year, enjoy it. Libe mnandi nonke, libe mnandi nonke umndeni wami nonke, ngithanda nonke. Hallelujah.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bebinyelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ichi waza waza Friday my darling.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo owerumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lona eselethule idlaladelalo lesibili elilesihloko esithi umuzi onethayo. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Lithola njani
umculo wethu utholakala inumber esitholakala kwizo eSouth Africa inumber esitholakala kwizo 0653069792 uthola ukuphaleni lapho ezami zithi 0679757394 amasisi atholakala lasekhaya +26377191059 the setting visa atholakala ku JB 07910933320 ubuthole la number sekhaya +26377336317
abalandeli ubachiyela wapha maso
ngizicelela isupport ngicelela isupport kubalandeli abantu bethola amasethi la ma-t-shirt atholakala akhona la ma-t-shirt kwamanje esize ngalo i-t-shirt li-white t-shirt esize ngalo i-color so sizicelela nje ixhaso kubalandeli labafisa ukuzo ukusponsor ngasponsor iqembu eqhubekele phambili
kodisile umculo wabafana laba abazibiza ngokuthi ngama elephant amahle okungumdumo werumba lo ku live talk lamhlanje lingakhohlwa ke kubana sikhangela ukuqakatheka kosuku olwe unity day olunanzwe namhlanje abanye besithi alusela sithunzi njengoba kungela kumanyana kodwa abanye njalo besithi uqakathekile silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.